Umthetho lo ungumthetho obukhona okwesikhathi eside njalo osuleminyaka leminyaka ukhona. Whether okuvumelayo kulungile kumbe akulunganga. Njengoba sisitsho nje ukuthi mina kimi indlela odilizwe ngayo yiwo oluhlupho not ukuthi umthetho uvumelane. Kade kungaba ngomunye umthetho owavele ukhona even ungasiwona lowo abortion, I would see the issue the same way. And into yokudiliza umthetho lowo mina kimi angiwuboni ukuthi imbangela yokudiliza yenzelwe ukuthi umthetho lowo okwenziwayo kakukho emthethweni. Ngibona ngani sokule political influence, sokule politics phakathi. Ngathi siyakwazi ukuthi lo nyaka ngo-November abantu bayavota. So mina ngibona ngani okwenza ukuthi umthetho lowo udilizwe yokuthi imajority ye-Supreme Court isokuyi-Republican Party. And this has always been a stand, a Republican Party, which is also influenced by ama-Christian conservatives. So angiboni ukuthi umthetho lowo bawudilizile ukuthi umthetho lowo umbe uyabulala. Why I am saying so? Ungakhumbula okwayizolo kwembhobho. It was an issue too that deals with killing. Ukuthi abantu bathi imbhobho iyabulala abantu. But bona bathi imbhobho ayibulala abantu. So i-abortion nxa ibulala abantu, imbhobho ibulala abantu, kodwa imbhobho i-right. I-abortion i-wrong. Yikho lapho engikukhangelela khona mna ukuthi it was more of political influence than deciding umthetho based on previous cases.
Abasola lomthetho bathi uzakwenza abantu besifazana ababe belesifiso sokukhipha isisu babe sengozini ngoba bengagcina besenza lokho ngendlela ezingaqondanga ngoba becatshile. Ungabe ukubona lawe ngaleyo ndlela?
Mina indlela engikubona ngayo ngizakhuluma njengomuntu okholwayo ukuthi i-abortion kuyafana nalani. Mina ngesiKristu ngizwisisa ukuthi thou shalt not murder. But uNkulunkulu kazangatsho ukuthi thina njengamaKristu abantu bokholo sesizahamba sithwalele abantu induku ukuthi yeyi wena ungenzi lokho. Ngoba mina nxa ngikukhangele nxa sikhuluma ngesono, uNkulunkulu kazangatsho ukuthi kule sono esikhulu esedlule esinye lesinye esincane ukwedlule esinye esinye esifuna umthetho. So i-abortion has been there for years and she's going to be there whether bayakubhana kumbe kabakubhana ngoba inhliziyo yomuntu okusenhliziyo nomuntu ngeza kuwanelisa.
Njengoba kuvotwa ekupheleni komnyaka, ubona lolu daba lusipha abasola lomthetho umdlandla yini bephuma ngobunengi sebe siyavota?
Ngabe kuthiwa ivoti ingemuva kwamaviki amabili bekuzabanika idlabuzane lokuthi bahambe bayivota ngenxa yokuthi mina sengihlale lapha kuleli lizwe abantu balapha khona bakhohlwa masinyane.